zulukani ndaba lingalitshona njani lapho elikhona khona ngapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlanhla ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana usiso Ndlovu odabuke elupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani
ngiyaphila babakudume njani
hayi ngiphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama
ngiyaphila baba ube kunjani Thembu
hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho
hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo so angiboni ukuthi kushintsheni mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile wena kumngena umfazi womfowena wona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni inkinga yakhona
mabhoqo nanto udaba lapha uyamuza ubaba lapho uyaquthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kodwa sesikhane umkhuhlane esiphila phakathi kathesi kakhulu umkhuhlane oyengculaza kubakube ukuthi abantu babobengena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina kuba kuthe nxa oyise omncane bengena egumeni bezomgcina lwana umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi besewufuna yena umama lo abe nguye ofunayo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hhayi ukungenelwa ukuthi abakulowo muzi bathi angaphumi
mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu ukuthi hhayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo
hhayi khona awukwazi ukuthi umngele engafuni angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe efuna othanda khona kodwa-ke ma kuwukuthi naye uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenziwa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hhayi kayiqhubeki isenziwa ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuzalwa kwabantu kodwa abantu ma kungamandebele kusasengamandebele vele akudala loku siyinzalo eyodwa
mabhoqo khonapho-ke nxa usizwa lapho uyakhuluma-ke umnumzana kodwa-ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babevele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga yizinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yikuthimba ithunga mhlawumbe umnye wabo uyabengekho esemazweni akhatshana so kuthiwa umna wakho ubeleke ethimba ithumuhla lapha ekhaya kwaze konakala kodwa lokho kuthima ukungena phela ukuthi uyabesekwenza sobala ekugcikeni ukuthi sengigcina abantwana bomfoyo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe enye ustat siye thesidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikho ezela kube yine sengigcela igciwane ngingazigulisa umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazi ngiseda mina hlabele ngigcine abantu abasebetiye nguyiso
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo ukuthi isikhathi sesidliwa kumangoye vala khonapho-ke baba Ndlovu utsho lokuthi wena ungathi uyayenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine susiya le new start lapho besiya kukhangikhakela igciwane kambe kungayenzakala kunjalo
ya hayi dube le nto ekhulume kumama ngeke ngiphikise ivele yinjengoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe kufanele ngifake nama wami ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-checka igazi sihamba siyo-checka igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu mvala ngamafitshane mabhoqo
uqondile kuyatesta anikwenzela ukuthi liphumeselaselimpilo ehle njalo ehlambulukileyo
siyamuzwalo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba usibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala ejohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lakusasa mbongile bantu Letibala ukuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Stemba uGibbs Dube Lilandi.
See you.